Angithenzi ukukhuleka kuhle kube abantu abaningi ehofisini lapho bezofakaza lokho isikhalazo zabo betshela laba abazele eHarare. Singatsho ukuthi asibo bonke abazele eHarare, bakhona abanye abazele khonapha emasekuzeleni.
Kodwa khona kahle kahle kuyini abakulandileyo, njalo liyavuma ukuthi kulokulwisana yini esigabeni senu?
Ye, kukhona okungani kuyakhathaza amalunga ebandla ukukhokheli kweprovince.
Ama-factions lawo ngesilungu yiwaphi, njalo kungani kulokudabukana phakathi?
Ama-faction akula into ethiwa yi-faction. Into ekhona nje yikuthi abantu bathiyana umbono kuyini yini abantu laba asebahamba ebandleni likababa uMondlora abalaba bezelandela umkhubeni ubaba uMondlora kumbe bexotshwe.
Eminye njalo impiko bisithi umgcini sihlalo uMnumzana Sithole samisiwe okwesikhatshana ukusebenza ebandleni. Liqiniso leli yini, njalo bakhona labanye?
Ubaba uJames Sithole kamiswanga umsebenzi lapha eprovince. Into ekhona yikuthi bakhona abakhonona ukuthi ubaba uJames engabe ngumuntu ophuza ukuxotha laba abantu abahamba kuMondlora nakumamumba. Kodwa ikuthiyana kombono akutho ukuthi kuthiwa useleqala. Yikho lokho okucubungulwa abantu laba asebethunywe kwi-standing committee yebandla le-MCCLINE. Sizabona ekupheleni komsebenzi ukuthi bazaphatha njani indaba.
Sikhuluma nje kuyini asebekufumene, njalo namhla kuyini abade bekwenza?
Umsebenzi wabo yikuthi gabatheli thina bona into babuyele ezini ezokuthapha amazwi abasebenzisayo nabe cubungula izindaba, babuyele secretariat yabo ezabibabhalela lokho abangabe kuphethe angaze ayengikutho ngoba ukuthi bephumelathi bayathi bephambanisa umsebenzi wabo.
Kodwa baningi yini abacatshangela ukuthi bengabe befuna ukusekela kumbe besiya kubandla elikhokhelwa ngumnumzana Manzola?
Engibona kungani kuyahlupha ama-formalities kuphela ukuthi benikezwe izimali, kungani kuyahlupha ngoba izimali lezi khanya sezananzelela ukuthi kula bantu abanjengako-Meya Mkhulu abazange banyathele ehofisini susele isikhathi bekhethe ukuthi bangene ekhansi ngokungabe sikhonapho ebantwini abanjengabo-Solomon Mkhulu ukuthi ilunga lebandla eningi naye ongani ukuphazamisa abantu, but bekufunakala phela ukuthi abantu bonke benikeze izincwadi ngoba umuntu angayela unika incwadi kusasiyaphenduka abesesetshela amalunga ephathi ukuthi i-pit camp policy yabekwa ngubaba uTsvangirai ukuthi i-pit camp. So abantu bathi hhayi umuntu engathengisa hhayi kumele anike incwadi ahambe. Besisadinga ukuthi sithole lawo mabizo but ebiphume egcekeni nelika-Meya uSolomon. Amanye amabizo lokho sisacubungula.